machono emakhaya yekudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 1 ngoNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Unkosikazi Grace Mugabe obezithulela okwesikhathi eside lamhla ube lomhlangano lapho asole khona kwendiswa kwamantombazana esesemancinyane.
Umuntu wayeqadangile kakhulu, wayefuna ukuthi ilizwe lakhe likhululeke, kube lobuhlalo obuhle. Why national leader whether emandebeleni emashoneni
namhla ilizwe likhumbula umoyi owayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo oseleminyaka elithumi lasithupha wabhubhayo.
Hey, ngalezi khathi akusafani nathi isikhathi sikhula njengoba uMadube ebeka ngoba ngapha eSouth Africa baba exposed to ama-rights amaningi kakhulu and nendlela thina esakhuliswa ngayo la esiphuma khona emakhaya yethu ihlukile kakhulu especially ngapha eSouth Africa.
Baza kuba lesiko elinjani abantwana abakhulela emazweni? Lalelani uhlelo lwezokuphila kwabantu olulandelayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Unkosikazi kamongameli welizwe uGrace Mugabe lamhla usole ukwendiswa kwabantwana besesebancinyane kanye lamazwi abikwa akhulunywa ngumtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana awukuthi abantwana abaleminyaka elithumi lambili bengaya emacansini. Unkosikazi Mugabe ubekhuluma emhlanganweni eKadoma lapho abevula khona ngokusemthethweni uhlelo lokwakhela abantu bakulindawo izindlu. Ubekhatshwe ngabasekeli bakamongameli bobabili omnumzana Phelekezela Mphoko lo Emerson Mnangagwa kanye lomphathintambo obona ngezabelo omnumzana Ignatius Chombo. Uphe abantu abakade bekulomhlangano izipho ezigoqela izicathulo, ingubo kanye lokudla. Uzwakale ekhuluma isilogana esithi phansi legama talks njalo encoma omnumzana Mphoko lomnumzana Mnangagwa ngokuthi bakhuthele okwedlula owayiphethe lesi sikhundla okwenze abanye bacabangela ukuthi utsho unkosikazi Joyce Mujuru yena osowaxotshwa kuleli bandla. Kodwa umnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-PF uthi umhlangano lo ubungayisiwo werali.
Lapha singakhangela okwenzeke endlovukazi uFirst Lady sibona equba umsebenzi okumele awuqube ngenxa yokuthi uhlangothi alukhokhelayo olwabesifazane leZANU-PF luhlangothi oluqakathekileyo kakhulu empilweni ebantwini ngenxa yokuthi singakhangela omama empilweni. Wonke okhangelane labomama kuqakathekile, ngaba kusebantwaneni, ngaba kusendabeni zentuthuko, indaba zomsebenzi, indaba ezifathaneke lenhlalakahle kaZulu umsebenzi esikhangelele ubana awenze.
Uzwakele njalo isenza isilogan lesiyana abanye abathi kukhanya ingane uyabesechothoza iziphathamandla zeZANU-PF ezaxotshwa kuleli bandla.
Ye, lokho singakhangela kuqakathekile ekuthini abantu abaxotshwayo kuZANU-PF ye ngempela ngabantu abangabunganga yikho baxotshwa. Ngakho singabona ukuthi lapho ubekhuluma nabantu abanye bahlangane naye okokuqala namhlanje uqakathekile ukuthi yena bazizwele amazwi akhe okubana kanti wahamba njani, kwenza ngabani ibile ukuthi kube lalabo abaxotshwa ebandleni leZANU-PF. Kuqakathekile ukuthi bana abantu bakhunjuze isikhathi sonke ukuthi akumelanga baqalise ukwenza imikhuba engalunganga, kumele balandele lokho okuyabe kukhangela ubana kwenzeka eZANU-PF. Ikakhulu amaqembu ayabe efuna ukuhlamukela ubukhokheli obuyabe bukhona. Ngakho uqakathekile lokho akwenzileyo uNdlovukazi umama uGrace.
Ukhulumile njalo ngobubi bokwendisa kwabantwana besesebancinyane.
Singakhangela kuyamangalisa ubana siqhubekela phambili sibona ukuthi abantwana abancane lokhu besabanjwa eGanyavu, kodwa abantu lokhu beqhubekela phambili besebenza abafazi. Ngakho kuqakathekile ukubana uFirst Lady akhumbuze abantu njalo ngiyawazi ukubana kule ndaba ezikhulunywa ngazo insukwane ezidlulezo ukuthi uprosecutor general ubaba uThomana lokho ucathisiwe namhlanje eParliament umsekeli kamongameli welizwe ucomrade emasolinangakwa njengomkhokheli omsebenzi wokahulumente edalele eParliament ucashisile ukubana hhaji abantu sezwa belokhu bekhuluma ngendaba ezinjalo kodwa kwakuyikuphosisa lokho okwayenzakalayo yena wakulandula lokho wathi ecashise ebuzwa wathi abamphiphandaba laba kumbe mbani yena lo owayebhala khonokho ayisikho ayikhulumayo.
Lo umnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-P F bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla ugcizelele amazwi yakhe ukuthi uzimisele ukusebenzelana lamanye amabandla aphikisayo ukubumba umanyano oqinileyo ozamelana leZANU-PF kukhetho luka-2018. UTsvangirai wethule amazwi la emhlanganweni awenzele eHarare lapho amukele khona abantu abambalwa abasuke kubandla leZAPU lakwi-MTC Renewal besiya kubandla lakhe. Abantu laba bagoqela umnumzana Lloyd Masirarambi obikwa ubekuZAPU owake waba ngumeya weChegutu, umnumzana Blessing Dlakamalo, umnumzana Biggy Aurovi yena osuke kubandla leMTC Renewal. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMTCT unkosazana Thabita Khumalo yena othi ibandla lakhe lizimisele ukusebenzelana labo bonke abasola umbuso weZANU-PF.
Njengoba ndinga ephambilini sahlala vele sikhulumile njengebandla leMDC ukuthi umuntu efila naye kuleli lizwe ukuthi sizikhulule iZANU-PF. Njalo njengebandla leMDC thina sizimisele abantu abazimisele ukuthi sincedisane ukuthi sikhiphe iZANU ekubuseni. Njengoba sonke siyazi ukuthi ngo-2018 siya kukhetho, so nxa sibaningi silisa nakuqukaqukana leZANU kuzabalula ukwenzela ukuthi siphumuze izalana zaseZimbabwe esezithele nzima. Njalo uyazi ukuthi le misebenzi lapha ekhaya isisithwalela ubhulo abantu abethu sebezidakwa ngendaba yokuthi iZANU siyehlulekile.
Ilithi lizimisele ukusebenzelana lamanye amabandla kodwa liyakhulumisana labo yini kumbe limelele ukuthi ibona bezekini?
Into ekhona lapha isilonda sifuthela umnikazi, njalo uma wena udinga into ofuna ukuyithenga wena mnikazi ngiyohamba usuyagangela leyo nto. So lokhu sokukhombisa ukuthi abantu sebebonile ukuthi njengebandla le-MDC silibandla elizimisele ukusebenza ngithi ngubani waseZimbabwe olentshukuntshu yokuthi siphathisane ukuthi sikhiphe ubugqili lobu esibufake phakathi iZANU.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli seMDCT.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ilizwe lamuhla likhumbula imbayi kaMoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo owayengumsekeli kamongameli ngesikhathi sokubhubha kwakhe ebulawa ngumkhuhlane wemvukuzane mhlaka 1 ngoNtulikazi ngomnyaka ka-1999. Umnumzana Nkomo wayengumkhokheli webandla leZAPU njalo levuyo leZipra. UMoyi wala ukuthi ivuyo leZipra liye empini lebutho likamongameli Mgabe ngesikhathi kulokungezwani kwamabutho la. Ilizwe lisanda ukuthola uzibuse uMoyi wasungula inkampani ye-Nitram eyayilamabhizimusi amaningi ayiphathisa ababengabalweli benkululeko abeZipra. Kodwa izakhiwo eziningi zalinkampani zathathwa nguhulumende kulandela ukungezwani okwaqhamukayo phakathi kwebandla lezanu-PF lelezaphu kwaba lohlelo lwegugurawundi. Kuze kube lamuhla izakhiwo lezi lokhu zisezandleni zikahulumende.
Abasekeli bezaphu kanye lezinye incwethi zithi unkomo waqilibezelwa kukhetho ngabelungu ababengafuni ukuthi abe ngumongameli. Ngoba wahle wazisa ukuthi ilizwe lingathola uzibuse wayeza kwaba kutsha umhlabathi. Umongameli Mugabe yena wayengakazisi uZulu ukuthi udaba lomhlabathi wayeza luphatha njani. Sixoxelwa lwa impi yenkululeko umnumzana Rugare Gumbo yena oke waba isikhulumeli sebandla lezanu PF othi umuyi wayeliqhawe lamaqhawe.
Sasikhangelela nje ukuthi singakwanisa ukudivida ama-rotation sisaba lebizwe lethu elizaba lokukholisa. Sasikhuluma phezu kwemegendani ukuthi iZimbabwe yethu izaba yiZimbabwe enhle ele-freedom eyenza ukuthi abantu badabe so on and so forth. Kodwa into ziyenza njengani akusaphumanga kuhle. Kodwa ibare yilo lali khokheli impi yethu outside the country.
Ya ngamafitshane singathi ukhumbula njani umuyi uDr. Joshua Nkomo?
Hayi uDr. Joshua Nkomo njengabantu beZimbabwe wekwazi umuntu waqalisa what you call nationalism 1957 we ANC watobuya kuZapu watobuya kuNDP then watobuya kuZapu watobuya kuPCC. Umuntu wayeqedakele kakhulu wayefuna ukuthi ilizwe lakhe likhululeke kube lokuhlala okuhle. Wayeyi-national leader whether emandebeleni emashoneni he was a very popular figure.
Umnumzana Rugare Gumbo ngowalwa impi yenkululeko njalo wake waba isikhulumeli sebandla lezanu PF. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Silokhu sikudaba lunye intathelo zindaba yethu Mavis Gama ubhotabhota edolobheni leHarare esizwa imbono kaZulu ngelanga lalamhlanje lokukhumbula umuyi uDr. Joshua Nkomo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye osakhulayo njalo engophatheke kumisebenzi yokukhankasela ilungelo likaZulu umnumzana Pride Mkono uveze ukuba luqakatheke kanganani lolu suku wachaza umuyi njengomuntu owayengelayo inketha yabechabi njengalokho sekuvezwa ngezinye inkokheli zikahulumende.
Ngendlela umkhono welizwe omi ngawo kanye lezombusazi amboni ukuthi kugcwalisekile lokho ayekulwela ingoba wayele sibona ukuthi sina wayeyisebenzi laphana ese-railways. Khathesi i-railways yakhona ayisekho isifile kusitsho ukuthi imisebenzi yakusela ikakhulu sikhangela ukuthi ibulawa yakhona lapho esingathi kwakuyindawo azila kiyo akusela ama-industries siyavala. Sibona njalo ukuthi abaningi abasakhulayo sebabaleka ilizwe baya e-South Africa leBotswana kusitshengisela ukuthi hatshi isifiso sakhe sokuthi abantwana eZimbabwe bebekhululekile asigcwalisekanga sikhangela umkhonono. Singakhangela kwezombusazwe siyabona nje ukuthi ukulwisana lokuphoxana okukhona phakathi kwebandla elibusayo leZANU-P F kanye lamabandla aphikisayo konke lokhu kutshengisela ukuthi yena isifiso sakhe sokuthi abantu beZimbabwe sebenjeni labonye asixhumekanga. Ngakho sikhangele njalo lokuthi kulabanye abanyamalalayo abanjengabo iTaisamara sibone njalo ukuthi ihulumende lokho elenzi imithetho egqilizela abantu sengizethi hatshi lokho ayekulwela akukagcwaliseki.
Wengezethi ziningi izifundo ontanga abangazithola kumpilo kamuyi amchaze njengomuntu owayelothando kuye wonke umuntu engelankethayabechabi.
okuse kusele thina abasakhulayo esingakwenza singathatha kuye ukuthi esikwazi ukuthi wayeza ebuhlungu ngalokho okwenzakalayo. Lokho siyakwazi ngoba wayengumuntu wayefuna ukubona abantu eZimbabwe bephumelela, wayengumuntu wayesebenzela ukuthi lize libe limanyene. Thina sibalalela eqakathekile kakhulu ingoba lapho esiyabe sinanza imisebenzi yabanjwa ngubaba uNkomo elwela ilizwe leZimbabwe lalapho impi yenkululeko isiphelile esebenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liphumelele kuhulumende.
Okusekelwe ngomunye umama osesemutsha laye ongathandanga ukubethwa ngegama lakhe kodwa eyisakhamuzi sase-Avondale eHarare.
Lolu lusuku oluqakathekileyo kakhulu kithi bantu beZimbabwe. Siyamkhumbula ngubaba owayethanda ukuthi abantu bekhule belokuthula empilweni zabo. So yilusuku oluqakathekileyo kakhulu empilweni zethu. Okwamanje ye singathi ye kusesele ukuthula elizweni lethu.
Umuyi ubhubhe ngosuku lokuqala kunyanga kaNtulikazi ngomnyaka ka-1999. Wabekwa emangcwabeni eNational Heroes Acre ngemva kokuphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lelizwe lanxa abemuli babefuna ayebekwa kibo eKezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Live talk lamhlanje siqoxa ngo ngelanga lokukhumbula owaye ngumsekeli kamongameli njalo wake waba ngomkhokheli webandla lezapho omnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ilizwe leGreece lona eliphakathi kodubo lwesikwelede selicele amazwe alikweledayo ukuthi egethise kulezi zikwelete.
Isiphathamandla sakwelemelika sithi elakwe leCuba selivumile ukuvula isigodlo salelo lizwe ngemva kweminyaka engamachumi amahlanu.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamhla sixoxa ngokuqhakatheka kwenyanga esintwini. Izolo abadala bebesebenzisa inyanga kuthi ukuthi benze okuchiyeneyo.
Umntwana ikakhulu lapho sosana masisi unaye uhlala endlini aku izikuthi aphume endleleni ngoba uyabe ngasomntwana uyabe ejayele society yalapha njalo nomeonile it's very easy ukuthi uthathe ushwazi umfake endleleni angayenzi into ezingaphumanga njengabanye ababo wabona lapha benatha bedema but owabuvela ula endlini uyave right engaphuma ngendlela.
Yes, sizwe ngawe khonapho baba moyo kuhamba njani khonapho ke egoli?
Hayi ngapha egoli kunzima kakhulu uma ukuthi ukukhulisa umntwana ongaphandle ngoba nje sesikwathi noduba esalisukela ekhaya liyabe linjani kodwa ngapha imphetho yakhona ayivumi ukuthi
le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Le sibamba kuma kagasi awe 9 or 9 ebulenjini sitholakala ko www.voazimbabwe.com kumbe ku www.vondebele.com kanye la ku www.voashona.com. si uxolo zihlobo esithandekayo singene kuncwadi elisithumela zona okwamanje.
Siqale ngencwadi evele kumlaleli wethu Siphozikhali oseVirginia iThokozani othilinjani basakazi beStudio 7. Siyalibonga ngendaba zeqiniso, ngingathaba lingabulisa abalandelayo abathi Vumani Dliwayo, Mpilo Ncube, Vanyangu Vax, labo bonke engidlala labo ibhora kuThokozani Football Club, ingakhohlwa uSobhoko uMangena.
Umlaleli wethu uBrighton uthi ngicela lingidingise ubhuti wami igama lakhe nguClement. Ekhaya siphuma eLower Gwelo eGweru. Inombolo yami yocingo ithi +2677 402 9666 kumbe +2677 6365 842. Inombolo ngeze Botswana uthi umlaleli ngiyabonga basakaza bahle Clement, nxa ulalele uyakudinga uBrighton.
Okwamanje sasilichiya ezandleni zika Chris Kande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Alingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo lokuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngo Chris Kande. Lamhlanje njengoba kulelanga lokukhumbula umuyi uDr Joshua Nkomo, sile ngqoqo lowaye ngumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda. Kesikhangele umnumzana Joshua Nkomo owayekhokhela izabhu, abaningi bathi bona nga nguye owabusayo ngo-1980 nga asikho edubeni olunje. Uvumelana layo yini imbono enjalo?
Angeke ngithi alubane kwabusa ngasadlula. Mina ngikhangelele ukubana izinto ziqondiswe sisiya phambili, singakhangela ukuthi emuva alubane kwakunje, alubane kwakunje wahamba njani. Ngoba singakhangela sisiya emuva, asalelwa ukukhangela sisiya emuva. Kodwa kumele sikhangele sisiya emuva, kodwa sibe njongo yokuya phambili. Singakhangela sisiya emuva, kunento eziningi ezaphambaniseka ekuqaliseni ezitshengisa kathesi njengobufakazi bokufuna isihlalo okwedlula inkululeko yabantu. Kwakuvunyelweni eLancaster ukubana siyangena kuma-election siyi-patriotic front. Lokho akusenzakalanga nanxa uNkomo wayesefikile, ngoba abanye bafuna ukungena benjalo, okwadala ukudlunguzeka lokuthawa kwabantu endaweni ezishiyeneyo. Njalo sikhangelela futhi ukubana umhlaba khona lapho ukuvele wona umi njani. Okwakuqala izaph le-ANC eSouth Africa ngo-13 August 1967 zazenze ukuthiwa i-Joint Military Command ukuthi siyakulwa sindawonye, ngoba amabhunu asolanda eSouth Africa ayevele khona eRhodesia bethi bavalela i-communism kuZambezi. But sowufika leso sikhathi sama-ANC ukuthi inkululeko yarathi sibuya, kwaba nemihlangano phakathi kwamabhunu eSouth Africa labelinye ibandla owayehlanganelwa eMozambique. Okwakukhangelelwa ukubana amabhunu eSouth Africa ayenqineka ngokubana ukuthatha kwezaphu lapha kuzayenza izaphu igcine i-ANC elibandla eliqinileyo kakhulu ekubiseni umbuso we-apartheid. Khonapho kwabanento eziningi ezatshintshayo, kwaba lokukhuluma ukuthi uMargaret Thatcher ukuthi bazanika abambona efanele, but bengakhulumi ukubana lo oyabe efanele kuyini okumenza afanele. So angifuni ukubuyela kakhulu ku-1980 kulento ezigcine elingazikhangelelanga. Kuzobuya i-BMATH isikhona la, ibisikhona up to Gweru. Mina ngangena ngisayenza i-senior officers course eGweru kade ngasukela khona e-ZMA. Bekhona phana e-ZMA uNdemera uGardener wakuqala owayeseGweru esiyachisa imizi emaboleni, i-BMATH yayingakudinga emfanekisweni, bekukhangele ngamehlo. Abantu bebulawa emidlenzi, i-BMATH ingakudinga ikhangele ngamehlo. Ebharabhara i-BMATH ikukhangele ngamehlo. Ukwazi ukuthi i-BMATH yona leyo yayizele igcwele i-military intelligence. But i-Britain wakhala ubana abantu bayabulawa ngezigrawundi, iphilela yazange ingenele. Ngenxa yokuthi i-Britain ngaleso sikhathi yona ibikhangelele ukubana lo obusayo uzagcwalisa izifiso zabo. Lakhathesi zagcwaliseka, wathathwa umongameli wethu Mugabe wahamba e-Britain. Kuphela eZimbabwe kumbe e-Africa engikhumbulayo owalwa i-guerrilla warfare. Eqeda i-guerrilla warfare wase wafakwa isicoco sokuba ngomkhulu ohloniphekayo e-Britain okuthiwa ngu-Sir, kumbe ngathi he was knighted.
Ngamafitshane umuyi uDr. Joshua Nkomo umkhumbula engumkhokheli onjani?
Umkhomo uye kuphela umkhokheli engikwaziyo emhlabeni owayekwanisa ukuzwetisa alalele abaphansi kulaye. Wakwanisa ukuzwetisa ngo-1980 abantu abaningi babekhangelele ukuthi into kazihambanga kuhle kakulwiwe. Inkomo wakwanda ukulwa. Hambi bathi izikhali zikhona, inkomo wathi izikhali ezikhona ngezokuvikela isizwe esesikhululekile. Aso zikhali zokulwisa isizwe esesikhululekile. But akusikho okunye okhangelwe ngabanye. Abanye bathatha izikhali zokuvikela isizwe, babulala ngazo isizwe. Bona vele sebesembusweni ngendaba yokungafuni ukulalelana ngaso kukubi. Ngendaba yokuziqakathekisa njengomuntu, kanti uNkomo ubezehlisa. UNkomo ufe engu-vice president. Kodwa he was the longest serving member ye-armed structure. But kazange abe nendaba lokubana yena abonakale engomkhulu. Yena wayefuna abantu bebonakale bengabakhulu. Ngiyabona uyakhumbula kahle ngawulandela. Uthe esekhulule kuma-election ezaze eme eMagwebo. Wayeseliwe ukubana kungcono ungani eMagwebo, wena ukhethe kuphela uye ePhalamenti ngoba wasebenza. Wanda uNkomo wathi ngingakhethwa ngabantu, ngifuna ukuma phambi kwabantu besazi ukuthi kume umuntu abamkhethileyo. Angifuni ukuma phambi kwabantu bese besi lo umile nje uyasikhokhela simkhethanga. Esabakhethayo basebezinzini ngoba kabasithanga ithuba lokubakhetha. UNkomo wakwanda ukuthi ame phambi kwabantu engakhethwanga, lanxa enguye waseva kakhulu ekulwiseni isitha. Isitha siyakwazi ubana uNkomo walwisa ngamandla onke ke from ebijafeni waze waguga wafa. Ngalokho ngiyamhlonipha, ngalokho ngiyamkhumbula. And mina-ke ngingaba leli thuba futhi lokusebenza beduze kwakhe, ngihamba naye. Ngingakutshela izitha eziningi imhlampe ezaziqonde yena, hhayi khona esezambia, hayi khona ese-Britain, hayi khona ese-America, ekhonapha emashinge imoto yakhe yathatha imhlampe eziningi, but azenelanga ukungena phakathi ngoba yayivele ilungiselelwe ukubamba imhlampe ubana zingangena emntwini ophakathi. Sikhona, ngikhona phakathi. So ngizama ukukutshela ubana ngumuntu owaqondwa zimhlamvu zezitha, waqondwa nazimhlamvu zabantu ayebakhangelele ukubana ngabangani.
Lo ke bekungumnumzana Jabulani Sibanda owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezikhokhela
uNkosikazi Grace Mugabe obezithulele kwesikhathi eside lamhla ubelomhlangano lapho asole khona kwendiswa kwamantombazana asesemancinyane.
Ilizwe likhumbula iqhawe lamaqhawe omnumzana Joshua Mqabuko Nkomo osele minyaka elitshumi lasithupha ebhubhile.
Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo libelobusuku obuhle.